Kola mugela emoyeni ngenjabulo nguntungameli Inkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje
sibona ukuthi hayi asela skirt sokuthi sisebenze ukuthi omama lama youth amankazana angene ku politics. Angene lokhu esifunayo. So sesibona ukuthi kumele sikhangele ku 2018 silungiselele.
Inhlanganiso ezilwela ilungelo labesifazana zithi amabandla ezombusazwe asehlulekile ukulandela iziqondiso ezinquma ukuthi abesifazana bethole amathuba okungena ezikhundleni zobukhokheli.
Masivota sizabe sikhangela ukuthi hayi amaminista ezaniPF asenzeleni thina ngapha eMandebeleni. So ukuvota kodwa sizabe sikhangela iperformance yamaministers edike uhulumende wenkazathu.
Uzulu weMandebeleni sechaze ukhetho oluzayo njengomhloliso kumabandla omathathu abe kuhulumende womanyano.
Uzulu weZimbabwe lamhla umanyanela wamazwe achiyeneyo bethakazelela ilanga lokuzalwa kukamnumzana Nelson Mandela owaba ngumongameli weSouth Africa wakuqala.
Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulomsakazo.
Inhlanganiso ezilwela ilungelo labesifazana zithi amabandla ezombusazwe asehlulekile ukulandela iziqondiso ezinquma ukuthi omama bathole labo amathuba okungena ezikhundleni zobukhokheli kwezombusazwe kulandelwa i-quota system ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukhetho lokudinga inkokheli. Intathele zindaba yethu Mavis Kama usethulela lolu daba.
Lokhu kuvezwe izinkokheli zalezi nhlanganiso emhlanganweni lentathelo zindaba owenzelwe eHarare Club lamhla wokubonisana phezu kokungenziwa ukukhuthaza uZulu ukuba aphatheke kukhetho oluzayo. Umsekeli kamgcini sihlalo enhlanganisweni yeWomen Coalition in Zimbabwe, unkosikazi Virginia Mwanikwa, uthi impumela yokuphume kuhlelo lokuthapha imibono yabantu ngesikhathi kulotshwa isekelo sombuso iveze ukuba omama bebefuna amathuba alinganayo phakathi kwabesilisa labesifazane kungatsha zonke okubalisa labazancintisa kukhetho.
Sibona ukuthi hayi asela skirt sokuthi sisebenze ukuthi omama lama youth amankazana angene ku politics, angene lokhu esikufunayo. So sesibona ukuthi kumele sikhangele ku 2018 silungiselele ukuthi mhlawumbe singena kuketo ika 2018 omama labo sizibaya besebe ready.
Uqhubeke ekhuthaza uZulu weZimbabwe uba ehlukane lomkhuba okungaqhakathekisi ukhetho lanxa kulilungelo lomuntu wonke.
Inkinga vele zikhona kodwa mina namhla ngithi komama weZimbabwe hambani lefota mhla ka 31 July. Ngoba lilungelo lethu. Nasi ngakhulumi anywhere else, kumele siyekhuluma ngevoti yethu. Kumele siyekhetha labo esifunayo ukuthi babe abakhokheli bethu.
Ekhuluma emkhosini munye, umgcini sihlalo enhlanganisweni yabontanga iYouth Forum in Zimbabwe, unkosizana Salidura, uthi uqakathekile ukuba labo abafisa ukuncintisa ukhetho bazi konke okudingakalayo ekuthini umuntu angene kilo.
We need to invest to get to know how you can put your face on the ballot paper, how you can go through the nomination court, what happens there, who signs for my candidature, what do I need to go and present.
Abenhlanganiso lezi batho mama lokhe bechiwa ngaphandle lanxa isekelo sombuso kanye lezitholakala emabandleni zikubeka sobala ukuba abaphatheka kwezombusazwe belamathuba alinganayo kusisekelo sebandla leMDC ekhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai kwavunyelanwa ukuba alinganiswe ngokungaphakathi laphakathi lamathuba. Kuthelezani PF lona lakubeka kusilinganiso sokungamachumi amathathu ekhulwini 30%, bathi bayisilinganiso sokulichumi lantathu ekhulwini 13% kuphela omama abazancintisa abaphatheke banqoba kukhetho lwama-primaries kumabandla wonke ezombusazwe. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingu Mavis Gama.